kungaba into enhle kakhulu ukuthi uhlelo lungezelelwe ngoba ivele yakhipha ezinye zezinto ezingama requirements ezenza abantu vele behluleke ukuthi bathathe izithupha ama birth certificate okuyikho kwenza ukuthi umuntu akwanise ukuthi a register ngoba ungeke u register ungaziwa ungalasithupha ngala identity. So nqabe lungezelela kunganceda kakhulu ngoba la kulabo abafuna ukuthwala abantu like ema top district umuntu nxa isuka eKafusi for example is about 72 kilometers from KZN nxa sokuthi akabuye labafakazi kabuye lo shobhu kabuye lalokhu kabuye lalokwana ukuthi athwale labo bantu abagadisa ibhasi imali yakhona iyabinzima ngoba uzafica ukuthi uyakebe ngumuntu osekhaya ongenzi lutho nxa kungumyouth kabe kungumyouth ongakaze asebenze vele encengala labazali for that matter esihambe encenga nje abantu ukuthi mfakazelela nini. Kukanti-ke nxa solubuye eduzane uhlelo lolu kuba lula ngoba noma usiyacela umuntu umcela ukuthi ubophe inqola usithi hayi nzabe yenza ukuthwala ngenqola or nxa yalowo muntu elenqola wona umncedise kulokhu ukuthi akuncedise ukuthi athwale abanye abantu liyefika lapho okuthathelwa khona.
Okunye okuhluphayo kulolu hlelo yikuphi esigabeni senu?
Okokuqala uhlelo lolu lwa ukuthi lwafika njani lwalufanele u-announce ngubani. Ngibone ngani ngale eMatopo district ngaqala ukuzwa ngamakhansila besithi bazwe ngo-DA and mhlawe full council uhlelo lule 3 days luqalisile but i-full council yakhona yaba after 3 days uhlelo lolu luqalisile kwakhona bezuza izincwadi ezitshengisa i-schedule ukuthi plan yakhona ifanele ukuthi ngelanga elingaka kube sendaweni engangelaka. Kanti nangasikhangele ukuthi bazanika abantu izikhathi lezo le ndawo lezo kulesikhathi sokuthi abantu bonke bazisane njengakoko kwakusenziwa i-Copac ukuthi nxa yafika endaweni yayifaka enye iziphepheni ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi reach out to abantu abaningi or kuhambe kupostwe ezikolweni because mbona ngani ihofisi ka-DA ila amandla okuthi ihambe ifake ezikolweni ama-posters abhalwe ukuthi ngela ke lingaka laba abathathisa lokhu lalokhu babelapha kusela ngesikhathi esingaka kusela ngesikhathi esingaka bengameli ama-council ukuthi kuze kube ne-full council. So kwahle kwaba yi-flop because abantu bahamba bawuthi nqubafika beluzwele eredweni uhlelo but baswele ukuthi baqonda ngaphi kwakhona.